atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chonanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kumpandula 2018 ngontungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo.
Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera liqhubeka liqonga njalo selifike kumachumi amathathu.
Abanikazi weshop bavale ishop bengasazisanga. Ebuvaleni kwabo bathoa ibirthday almost 2 months and bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate.
Izisebenzi zakoHardon Sly kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhatalanga iholo lazo. Kwezemidlalo, iqembu leDynamo lilakho ukugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka, nanku linqotshiwe njalo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi amathathu. Ngokubika kwesiphathamandla sogatsha lwezempilakahle uDokotela Robert Mutshigiradima ekhuluma leStudio 7 namuhla, kufe abantu ababili ngempela viki. Umkhuhlane lo uqhamuke eHarare emalokitshini abalisa eleGlenview leLebudiriro kunsukwana ezedluleyo, njalo ususabalele wafika kwezinye izabelo ezigoqela eMidlands, eManicaland, eMaswingo, Mashonaland Central kanye lakobulawayo, lapho okulabantu abahlanu abalaliswe esibhedlela. Sikhuluma nje. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni uthi abantu laba bayelatshwa njalo impilo yabo kayikho engozini. Umkuni uthi njalo umansipala wakhe sethethe amanyathelo atshiyeneyo okwenqabela ukumemetheka kwekholera, agoqela ukutholisa zonke izakhamizi amanzi ngitsho lezaziwavalelwe ngenxa yezikwelete.
Ngathi mina ngolesine sithole umbiko from u-director wethu we-health services department, ubaba uDokotela Edwin Sibanda, ukuthi kutholakale ukuthi kulombiko ukuthi kula bantu ababili abavele eHarare, eBenview, neButiriro abatholakale bele mkhuhlane lo wekholera abevele emganwini. So sithe sithole lo mbiko satshela ke abantu be-engineering services ukuthi ngabavula amanzi for umuntu wonke ovalelwa amanzi olesikwerede kumbe ongalasikwerede kumbe lapho ngafika khona amanzi kaPontshwe afike khona ngale ukuze sikhuthaze ukuhlanzeka edolobheni lakobulawayo.
Bakusimo bani abantu laba?
Esikwenzileyo ukuthi odokotela bekansili sebe identify singathi sokubekwe eceleni isibhedlela seTony Grove Hospital ukuthi sibe yiso esikhangelana nemkhuhlane lekholera. So singathi sikuthole namhlanje umbiko ngokuthi hayi bonke labasephile abakho engozini okwamanje.
Kuyini ongakukhuthaza ngakho izakhamizi?
Izakhamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo nokulabasa izandla lembuthanweni. Imbuthano ngathi nxa kule mbuthano abayihlelileyo ike ime kancane.
Udaba lwengcekeza kanye lezitishi zamasuwa ezidabukayo liluphatha njani kobulawayo?
Esikwenzile thina kobulawayo Bulawayo uza ukuthi besibuta ingcekeza kanye ngeviki emalokitshini ngathi kanye lamasabhabha lawa asilisa kobulawayo. Okwamanje sesithe ingcekeza kayibuthwe kabili ngeviki. Uzakhumbula ukuthi sodubo lokuthi izimota zethu ziyasilela asesekwenzile okwamanje ukuthi kayibuthwe ingcekeza le kabili ngeviki.
Umnumzana Solomon Mguni, ngumeya wedolobho lakobulawayo. Izisebenzi zakoHardon Sly ezingamachumi ayisithupha kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhadalanga iholo lazo. Izisebenzi lezi zithi zikweledwa iholo lenyanga phose ezimbili yilinkampani. Zithi njalo okuzicunulayo kakhulu yikuthi iziphathamandla zizama ukuvala isitolo lesingudlo zingaziphumeli egcekeni. Sixoxele omunye wezisebenzi lezi, uNkosazana Matani Ncube.
Abanikazi be-shop bavale i-shop bengasazisanga. Ekuvaleni kwabo bathi owa i-birthday almost 2 months and bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate. Berenovate benjalo bathi bafuna ukufaka iminyango. So thina nxa sibona thina umnyango awudingi ukuthi isitolo sikhitshwe ama-products athengisayo ahambe warehouse just to ukulungisa iminyango. So abafuna sikwenze ukuthi simove ama-products abo wonke asesitolo siwahambise warehouse ahlale khonale. Nxa sibona thina yikho ukuvala kwakhona.
Omanager bathini?
Sikhulumisana lawo bengabantu okumele bebuye namhlanje ngo 2:30 bazokhuluma lathi be-explainer ukuthi i-decision yabo abayenzileyo bayenza bevela ngathi. So bekungabantu okumele bebuye ngo 2:30 ababuyanga. Sithe sibafonela sibuza ukuthi kanti lithe sibuye sihlangane ngo 2:30 why lingabuyanga. Sebesitshela ukuthi bakhohliwe. Okwesikhathi naleso sibafonela bona basabhizi basayenza okunye.
Kalibotshwanga?
Yebo, amapholisa abuyile basichasisela ukuthi siyenze i-demonstration singa-applayalanga kubo akuvunyelwe emthethweni. So basebesinika i-advice yokuthi ngcono sihambe lawo e-police station bamfonele yena uTendai Chibanguza e-explainer ukuthi why engahlangananga lathi lokuthi uzahlangana lathi nini. Sasifikile khona ngale e-police station bamfonele yena uTendai Chibanguza ka-antange ifoni ubeyithi iringa engayiphenduli. Basasesifonela umna wakhe bajayele ukuthi nxa behamba vele bahamba bengu-2 lomna wakhe uNyasha Chibanguza. So nguye simfoneleyo ke uNyasha nguyo andile ifoni wasesitshela ukuthi currently basasemcingini. So bazasibona kusasa between 11 and 12 bazo-address inonsense le esiyenzayo.
Kahle kahle ivalelwani lishop
ukuthi company izifike kusitage naleso yokuthi besitshela ukuthi sebe-runa at a loss. It is because of i-management abayifakayo bona basaba abantu abangayaziyo into abayenzayo.
UNkosazana Matani Ncube ngomunye wezisebenzi zakoHardon Sly ezitshengiseleyo namuhla phezu kokuvalwa kwesitolo lesi zingabhadalwanga. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalesi sitolo. Abebandla leMthwakazi Republic Party bacelwe izisebenzi lezi ukuthi bangenele kulolu daba njalo baphathekile ekutshengiseleni kwanamuhla. Sixoxele sinye seziphathamandla zaleli bandla umnumzana Malwande Nyathi.
Thina njengeMthwakazi Republic Party ayisijabulisi indlela leyi inkampani leyi ephatha ngayo izisebenzi lezi. Ngenxa yokuthi baba inhlupheko yalaba bantu sasa bengasasebenzi kuyengezele inhlupheko yabantwana bakithi kobulawayo. Nginanzelele khona phana ukuthi yebo izisebenzi ezikhona abanye yebo ngabantwana abakhulumisa iShona abanye bakhulumisa iNdebele kodwa bonke ngabantwana balapha kobulawayo. Ukuhlupheka kwabo kusilethela udubo kithi lapha kobulawayo. Kusasa bevuka bengasebenzi. So kumele sibe baningi abantu abangasebenziyo kobulawayo. Abantu bethatha imali bezihambisa khona le Harare. Kwazi bani mhlawumbe kuyovulwa khona le amanye amashopu eHarare. Ngapha kuthethwa imali abantwana balapha besele bengasebenzanga. Asijabuli asiphathekanga kahle sithi sizakulwa silwise sivimbe ngazo zonke indlela ukuthi into ezidlala singayenzi. right. Kona vele kona utu kia valo in kampani. Agus pati kute jengo mtuagazi.
Nga pande kukungene la kwenu likogoze la nje. Njenge mtuagazi li chengisela lezi sebenzi lezi. Kukona hii ni mshaombeli wenzayo. O kufana lugusa lulu taba mtetu andaba.
Ngwenda bazo guisa mtetu andaba. Uzananzelela uguti kona. Gula ma workers union. Tina sizazama ngazo zonke indlela ukufosa lawo ma workers union ukuthi kahamba emela abantu bangabi busy begijimisa indaba zabo eza politics ngoba amanye amanenga tesi amele ona lawo amabandla esikhala ngawo thina awase Harare asekhohliwe ama workers union la ukuthi amele abantu ngendaba zemsebenzi kodwa babhizi bagijimisa eze politiki bayekele futhi lokhu okuyikhomele bakumele balwela abantu bakithi kungakho ke thina sithi hayi sizakulwa ngokuthi sincedisele abantu bangene ngendlela zonke ngenxa yokuthi emthethandaba thina asingeke singene njengepolitical party kodwa lapho singena khona sizakuma baba singene siyathembisa lapho ukuthi sizakuma labo abantu bakithi izakhamizi zakithi kobulawayo sibambene singumthwakazi sisonke siyakulungisa sibambene sisonke singubulawayo siyakulungisa kungakhathalekile ukuthi uyini asikhethi mhlobo thina yikho nganazelela lapha na baba bese nabantwana bonke abasebenza kwaDonesly kungenandaba lokuthi ngiphi umhlobo
umnumzana Malwande Nyathi ngowebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wove we Studio 7
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hove lamhlanje sisebulawayo sixoxa lomnumzana Tinashe Kambarami yendo sithanda ukunqoba kukhetho lokuba ngumsekeli kaMayor Kambarami ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
ngiyaphila ngiyabonga kakhulu
ngizasungula lohlelo ngisithi congratulations bhuti amhlophe unqobile kukhetho
hayi ngiyabonga kakhulu lami ngibonga abasebenzela during process yethu yonke lesi siyabukhetho lamam kwa mea lo deputy mea
angiyakuzwa ke bhuti so masixoxe ngeviki edlule sixoxe ngezakhamizi zakobulawayo lapho sabanikeza ithuba lokuthi bakhulume imibono yabo mayelana ngabantu abanqobe ukukhetho lokuba ngumeya njalo umsekeli kaMeya omunye wabo nguAmbrose Banda yena ongunobhala jikelele owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uSibanda yena he explained the situation yangkhona wathi lapho umguni wanqoba abantu bathokoze kakhulu kodwa yena uAmbrose Sibindi yena uthi lapho kwakhulunywa igama likamsekeli wakhe wena uKambarami abantu bathula zwi lokho kuliqiniso na bhuti njalo nxa kuliqiniso ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi abantu bathule zwi
indaba eyokuqala ngeyokuthi abantu bebengakhangeli ukuthi umuntu lo ulawo ilaye capacity ukuthi ebe umkhokheli ukuthi ethathe isikhundla sonezi ukuthi ekhokhele abantu ebe ngumeya kumbe ebe ngudeputy mayor kodwa bebekhangela kakhulu izibongo ngiyajini njengaba lama interviews amaningi khuluma ngakho lokhu ukuthi what are the problems why abantu bakobulawayo bengafuni umuntu olesibongo esingathiso sesindebeleni ukuthi abakhokhele njengomuntu mina wazalela kobulawayo I've lived basically impilo yami yonke ngikobulawayo into zonke ebezi-affecta ubulawayo affecta ubulawayo ziyangi-affecta ngoba ngihlala la so sathi let's define ukuthi umuntu wakobulawayo ngumuntu onjani those are the things that we're facing nje then abanye bakuzwisisa kodwa kule bandla elagijima kakhulu ngakho lokhu
hayi ngikuzwileke bhuti silokhu sikudaba lunye lokuxoxisana mala ngawe njalo uMeya Mguni nonke bobabili liyaqala kulo msebenzi owezombusazwe kodwa linqobe laze lathola lezi zikhundla eziqakathekileyo kangaka kule ngcwethi ezijiyeneyo ezibona ngani i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo kakhulu nxa sesixoxisane ngezinye izikhundla emphakathini ukuba ngumeya is one of them ubona ngani ungabi nge-experience ethile kwezombusazwe kuzabe kuyinto ezayenza ukuthi umsebenzi wakho njalo yena uMeya Mguni ungabi lula
nxa sikhangele i-system and where we are thina njengabontanga na we have ama-ideas esibuya lawo sincediswa ngabadala abakhona kade bekhona ekhansilini labo aldermen kade bekhona ekhansilini basincedisa ngama-advices ukuthi bafana besebenza so besebenza so but thina we carry the vision we are the ones driving the vision because we know when we talk about modernization when we talk about the new era when we talk about moving from analog to digital thina njengabontanga we have the vision and we carry the vision abadala kakhulu ekusincediseni ukuthi ayi ekhansilini besisebenza so bafana seningabiyalahleka laphana kodwa we are carrying the vision and we are running with the vision.
Ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abantu bakobulawayo ukuthi wena kanye lo meya wakho umguni likhangela ukuthi lizakwenzelani izakamizi zakobulawayo ikakhulukazi nxa sesikhangela insuku zakho zokuqala eziyi-100.
Alright, into engingayisho ukuqala thina njengamakhansela zakobulawayo sisike sayenza itho sihamba siya kuma waterworks awethu kobulawayo sazenza emasihambe besiyeliphungwane sihamba ekhayiseriweni e-site nxa ukhangela ama-emalethini bale problem yamanzi because ama-levels awamanzi ayefikile kulama-challenges amaningi awamagedi wonke khonokhuyana yinto zokuqala esizibone ukuthi kumele sizi-advese masinya njengoba ubona ukuthi sesile crisis eyekholera we don't want ukuthi ikholera ibuye kobulawayo and one of the ways of preventing indaba yekholera yikumeka sure abantu balamanzi indawo zonke zihlanzekile and labadima yakholethu.
Ngikuzwile kahle thina she ngilethemba lokuthi labo abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawo kuhlelo.
Ngiyabonga.
Nga usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo msekeli kameya kobulawayo umnumzana uThinashe Kambarame ongumuntu ongisakhulayo uleminyaka eyi-32 bafethu. Kwanelo kalamhla mthwakazi omuhle masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngenjabulo. Mina ngithi libe leviki elishukela igama lami nguMike Hobe.
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke eSilo Gibbs Dube.
Ligcina amasiko wethu. Ungakusenziwe mani.
Lingalitshola njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ngendlala ngoba ngilobaba uReverend Raphael Mthombeni. Kona ngapha ke kwele Melika kuzobuya ke unkosikazi Hlengiwe Sibanda la ikona ngapha ke kwele Melika lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Mthombeni siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube.
Mama siyakwamukela la kuhlelo.
Dube ba.
Kanti ngawe baba Mthombeni ukuthaya amabhodo kona kuvele kujoni esintwini.
Kungathi livaleli ngathi kale jayela ngezintwini lelo ukuthola ukuthaya amabhodo kodwa ke engikwaziyo ngakho ukuthi intombi iyasuka ingelamvumo iyehlala lejaha ibe sokungathi kuthiwa yikho okuthiwa ngokutshaya amabhodo.
Ehhe, nkosikazi Sibanda unokuthatha njani khonokho?
Ngiyazikelisa lapha ngilashiwo ukuthi amabhodo mbone ngani babesitsho ukuthi port imbisa so nxa utshaya amabhodo uvuke ekuseni kuzwakale ngale ngakomthombeni sokulomuntu ophekayo ongaziwanga ukuthi ufike njani mbona ingani kulapho kwavela konta waphonga uthutha nje wakhanyisa ubhizi embizeni uvela ngaphi ufike njani lapha ikho lami engikubona ngakude hayi ngumuntu owayengelamvumo yokuthi engathathiswanga umuntu ovuke ngikhona.
Baba Mthombeni kuvele kujayeleke kanganani khonokho esintwini?
Kuyenzeka ukuthi abantwana bayengane ikakhulu ijaha nxa seliyitshiseka kakhulu lingabe samelela ukuthi lihambe indlela uhambo lonke liyephutsha bese lihamba liyeyitshontsha intombi khona ngale bese libuya layo ngapha ngekhaya kwesinisikhathi lalifike-ke ligcine lapha endlini yalo libe lilokhu elifuna ukuyadlela khona ngale ngendlini baze bananzelela ukuthi kade wadlela khona ngale ngalezi nsuku kulane bese befica ukuthi hawu kulo muntu lapha endlini ikuyengana kwabantwana bengahambanga ngendlela eqondileyo ehamba kube ledombo kuthunywa abantu ukuze kuyefika esigabeni sokuthi bathathane bachate.
Nkosikazi Sibanda nxa sokubonakele-ke ukuthi ujaha lowo nangoba Mthombeni uyakhuluma ukuthi usedlela khona ngale ndlini yakhe ngasaphuma umi nxa setholakele-ke untombi zitholwa ngabazali kwenziwani kuyiwa phambilini.
Mbona ingani kuyabe kusiya ngemizi ngemizi ukuthi nangumamloji usekhanya esekobanda kungela mvumo abadala abanye babehamba besiyakhuluma ukuthi kanti umntanethu sekuhamba njani ekhanya esebhizi emzini wenu but njengoba ethile ubhuti Mthombeni ukuthi kuyabe kuvele kuyikugaga ukuthi kuhamba njani kusuka lapho sekusiya ngemizi yabantu ukuthi abazali bazonto okunganani ngomntanabo lo sesiyatholakala emzini womunye umuntu khona kungela mvumo.
Kuyandize dadet ukuthi engxenye kuthi laba abakojaha bathuma umuntu le ukuthi dingelani ngapha.
kodwa induku ziyabe zivelese zifakwe esikwenza
singakhumuka kwezinye indawo.
Hawu, lapho kuyabe sekulungile ke lapho ngoba nxa umfane efohlile siyabe simlindele sibi.
Ehhe, sayizwa nje indaba yethu kathi ngani sitshisa-tshisa kodwa isikhathi sesiliwe ngumangoye. Akuvale khonapho ke Nkosikazi Sibanda, utsho lokuthi ke pho ke bolaba babalekisa amantombazana kumele babambe njani into zomtshato.
Mboni ngani kufanele ukuthi nxa senze izinto sizenze ngemfanelo kanti uzukufohlisa umntana abantu endaweni yokuthi uyocela ngemfanelo uyakwehluleke njani? Asifundeni njengabantu besintwini ukuthi uhambe uyecela kuhle umntwana ebantwini kulokuthi kugcine kuzondelene umntana abantu angonakala kumbe kungonakala okunye sekusiba luhlupho. So engingakutsho mna ukuthi hayi ebantwaneni bethu abasakhulayo hambani uyocela kuhle ebazalini abantwana kulungiswe kuhle kuthandane kuhle.
Iye kuchipile kuyathunywa idombo lihambe liyecela kube kuhle kube njana. Nxa kufika idombo liyahlonitshwa ngapha komagodi. Liyahlonitshwa lilalelwe lincediswe ukuze umntwana aphume laye ayekwende.
Lo ke ngubaba uRafael Mthombeni yena ungumfundisi khona ngale ke eTexas. Bengikhuluma njalo ke lo mama uHlengiwe Sibanda. Kona ngale ke eNew Mexico. Lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolibalisa emoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Sibonge ke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngiphethe indaba esithola encwadini kaIsaya 43, amavesi nje amabili, uverse 2 lo 3. Labo kufundeka khona kanje. Labo udabula emanzini, mina nginawe. Nasemifuleni ayikukhukhula. Labo hamba emlilweni awuyikusha, elangabe aliyikushisa. Ngokuba nguJehova uNkulunkulu wakho, ongcwele ka-Israyeli, umsindisi wakho. Ngiyanika iGibhithe libe yihlawulo lakho, iKhushe neSheba esikhundleni sakho. Ngamazwi ke la abhalwa umprofeti uIsaya. Abafundi beBhayibheli bakwazi ukubana umprofeti uIsaya wangomunye wamadoda ayebhala amazwi athinta inhliziyo zabantwana baka-Israyeli ngaleyo mnyaka. Kodwa-ke amazwi akhe wona lawo asendulo aloko eqinisekile nanamhlanje. Ilizwi leli esilibalileyo namhlanje lithi uNkulunkulu ulathi lanxa sidabula phakathi kwemfula egcweleyo ethwele izikhukhula singena phakathi kwemililo eshisayo asoze sithe ngobana uNkulunkulu ulathi. Siyazi ukubana empilweni yomuntu ngamunye ngamunye zikhona izikhathi lapha umuntu ezokhona impilo yakhe iqila igalula phakathi kobunzima bomhlaba lesiphila kuwo. UNkulunkulu kazange athi ukuthi nxa siphila lapha emhlabeni lanxa ezasiza asoze sihlangane lakho khona lokho. UNkulunkulu uthi yena lizahamba lihlangane lemfula emikhulu lihlangane lamalangabi amakhulu kodwa okusalayo ukuthi ngilani ngizalilondoloza ngiligcine ikakhulu elizweni lakhe leZimbabwe kulezi nsuku. Kunengi esikubonayo okuxaka impilo zabantu. Izikolo zivuliwe abantwana abanye kabayanga ezikolweni ngoba nakula mali yokubhadala isifo. Imisebenzi yaphela, izinto ziyakhwela, imikhuhlane ibhahile njakulezi nsuku. Ungathalaza ngapha langapha abantu ngamunye ngamunye njengezimuli, njengomphakathi, njengelizwe lonke basezinkingeni ezimangalisayo. UNkulunkulu abe sesithi ungazihluphi, yenza ozakwenza kodwa ngilawe kangisoze ngikutshiye uwedwa. Ngobana kungacitha umthombo wokholo bomthombo wethemba uyabe ungasela mpilo oyikhangeleyo. Yikho sibona imizi idilika idiliza ukuthi abantu babengasela themba. Abanye bagcina bezibophela ngobana babengasakubona ukuthi kanti impilo injani kodwa bakholwayo ilizwi lithi ngilani. Konke lokhu uNkulunkulu wavele wakubona ukubana ngesikhathi esithize umuntu ophila emhlabeni uzangena ebunzimeni, kodwa lobo bunzima asoze kubagabhele abakholwayo. Ilizwi engilithanda yileli elithi uthi ekugcineni, ngizakunika iGibhithe libe yinhlawulo yakho, okungayikuthi kuyaba ngumvuzo wakho ukukhangela emuva uNkulunkulu esekusindisile akunike mhlawumbe akufake labo akade bekuhlupha abafake esandleni sakho, ngoba iGibhithe layizolo lalisaziwa ngokugqilaza abantu labafaro ababongontamo lukhuni. Kodwa-ke ekugcineni uthi uNkulunkulu nxa sengikwenyule kulobo bunzima uzababona bonabo akade bekuhlupha bekuhlukumeza bekuhlukuluza, ngizabakunika bona esandleni sakho, mhlawumbe baze babone ukubana nginguNkulunkulu. Bazalwana abathandekayo, akula bunzima okwehlula uNkulunkulu, ithemba lalingapheli ebantwini.
Kuyiphethe mfundisi.
Sikhulekele baba Thixo ingcwele, sibonga isipho sempilo osinike sona. Siyazi ubana leyo mpilo kwesinye isikhathi iyasihlukumeza, kwesinye isikhathi silahlekelwa lithemba, kwesinye isikhathi igcwala inzondo ngalokho esikubona kusenzakala. Inhliziyo zethu zigcwalelane ngokuswela impendulo ezintweni ezisihlakayo. Kodwa-ke Thixo wamolungileyo, kasivumelane lo Isaya kuleli lizwi uthi izikhathi zonke uhlale lathi kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga lami Mpomo, ngisela uNkulunkulu abe lathi sonke abakholwayo abangakholwayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Ithandeko Zintimkandla. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos lilakho ukugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Nanku liqhubekele itshona phansi namuhla ngemva kokunqotshwa iHarare City nge-1-0. Ichapungu yona inqobe ibe ngutshikilo bhanqa leNicrod 1-1. Black Rhinos ibhaxabule iMtare City nge-7-0. Triangle United 1, Bulawayo Chiefs 0. Kana ase wisile qibake uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera selifike kumachumi amathathu. Izisebenzi zakwa-Hudson Slay zitshengisele koBulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olimbaleliswayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.